So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 29 Mpandula 2020 ngupastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa kakutsho ukuthi ingozi siphelile. Sesikubonile kusenzeka eEurope ukuthi liyaya lehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane. Libuye njalo liqanise ngokuphangisa esithi stage ngesiNgisi. Kanti kusesekhona njalo ingozi ye second wave.
Inani lasebebulewe COVID-19 eZimbabwe likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula kancane amabili 228. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili. 7,816 sebefunyenwe belegciwane leli elizweni.
Akokuya emsebenzini mina ngisaphosiwe ngoba ngehluleke ngithi ukuthenga igrosari yendlini nje khona lokuthi ngibhadale irenti kungehluli sidla nzima. Owathi moya ukuthi ngithathe ngihambe ngiyefundisa njengoba ngifundisa emakhaya ngiyahamba ngani.
Abafundi abalungiselela ukubhala imihloliso yalo nyaka abakuhlandla lakuqala lokuvulwa kwezikolo baphoyiselwe emakhaya namhlanje. Kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo. Abenhlanganiso ecubungula ngezombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute bethule imiphumela yophenyo abasanda kulwenza oluphathelane labezondlikela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula kancane amabili 228. Sebezinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,816 asebetholakale belegciwane leli elizweni kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,112. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.5 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,750. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu 33.4 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1,002,864. Kubika abekolishini leJohns Hopkins University lakwele Melika. Ingcwethi ezicubungula ngokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe zithi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamise kakhulu impilo zabatsha. Umnumzana Evilela Ncube wenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitoring Mechanism utshele uMichael weStudio 7 ukuthi inhlelo eziningi zabasakhulayo zokuzithuthukisa zihle zama ngenxa yokuswelakala kusekelo loncedo lwemali.
Inani labantu ababanjwe ngomkhuhlane lokhe lisiya liqansa lanxa lingasaqansi ngesibalo esiphezulu njengalokhuyana emuva qalisa. Kodwa kakutsho ukuthi ingozi siphelile. Sesikubonile kusenzeka eEurope ukuthi liyaya lehle inani labantu ababanjwe ngomkhuhlane. Libuye njalo liqansi ngokuphangisa esithi yi-surge ngesiNgisi. Kanti kusesekhona njalo ingozi ye-second wave ukuthi umkhuhlane onje uyaba khona wedlule ubuyulandele. Le futhi masinyane sabantu kumele baziphathe ngendlela efaneleyo balandele zonke izinto ukuthi abazilandele benze social distancing bagqoka ama mask benze yonke into nabasezikolo ngabasemsebenzini benze lokho umthetho othi kakwenziwe ngokuba ingozi sesekhona.
Ubona ngani umkhuhlane weCOVID-19 usiphazamisile na impilo zabatsha elizweni?
Impilo zabatsha yizeziphazamiseke kakhulu ikakhulu abangamantombazana njengenjwayelo. Uzananzelela ukuthi kwabatsha kuphele kuvalwa izinto lokuye kwazi kwaphela lokhu esithi yi-sanitary wear yeomama abakusebenzisa ukugcika ngesikhathi besesikhathini khona lokhuyana kubenze baphila impilo enzima kakhulu ngaphandle lelaphakade bekhona behamba imanga emide besiyathenga ezitolo ezikhathana ukudula kwenze ukuthi izinto imali encane leyo iphele.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abalempilo eseziphazanyiswe ngalo mkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Indlela okungasizwa ngayo abatsha zinengi kakhulu okumela uhulumende azilungise. Yokuqala kasilungiseni udaba lwe-reproductive health luqakathekile kakhulu indlela okutholwa ngakhona lezi macansini. Okwesibili ukuthi laba abatsha abalahlekelwe imisebenzi bajekwe ngendlela eziza kwenza ukuthi bakwazi ukuphila kusiya phambili badinga ama rent, badinga lokhu lalokhiyana. Bayadinga ischool fees laba bakade befanele babhadala ischool fees akade bezibhadalela ikakhulu nxa imisebenzi ingasasetshenzwanga kutsho khona ukuthi kabasela mali yokuthi baqhubeke ngesikolo. Uhulumende kumele abone ukuthi bale mali yokuqhubeka ngesikolo abafanele baqhubeke ngesikolo. Akade belama business amancane ama small business uhulumende kumele abone ukuthi uyabancedisa ngamaloni azabenza ukuthi babuyele njalo emabhizinisini yabo babuyele njalo ekuzuzeni imali ngendlela kade bezuza ngayo.
Hayi siyakuzwa efi egqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona, inani labantu ababanjwa umkhuhlane lingabonakala selisehla labafayo besinani labo lisehla, kodwa kakutsho ukuthi ingozi yalo mkhuhlane kayikho. Njalo lanxa ngabe ujwayele ukuthi ubulale kakhulu kumbe ube sevike kakhulu ebantwini abale pre-existing health conditions lebantwini abadala, kodwa labasha bayafa kumele ke baziphathe ngendlela efaneleyo, bangayi kumaklabhu, bangayi emabholeni labahlangana besiba banengi, bagqoka mask, bageze izandla, benze konke lokho okuthiwa bakwenze, bangaze balahlekelwa impilo ngokungalandeli imithetho.
Umnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ngezokumemetheka kwe-COVID-19. Limuzwe ixoxa lapho lo Michael we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abafundi abalungiselela ukubhala imihloliso yalonyaka abakuhlandla lakuqala lokuvulwa kwezikolo babuyiselwe emakhaya namhlanje kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo ngoba iningi likhalala umsebenzi kungenxa yeholo abalithi liphansi kakhulu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kwenyanga eziyisithupha izikolo zivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, namhla lilanga lesibili izikolo zivuliwe ukuze labo ababhala imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela babhale ngolwezi, kodwa iningi lababalisi alibuyanga emsebenzini kusukisela izolo zivulwa izikolo. Omunye wababalisi umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwakhathesi usakhohliwe ukuthi uya emsebenzini ngoba engenelisi.
Ako kuya emsebenzini mina ngisakhohliwe ngoba hayi imali engiyiholileyo vele amboni lokuthi ngamfikisa ngaphi, ngoba ngehluleke ngithi ukuthenga igrocery endlini nje khona lokuthi ngibhadale rent kungehluli, sidla nzima. Owathi moya ukuthi ngithathe ngihambe ngiyefundisa, njengoba ngifundisa emakhaya ngiyahamba ngani amakhumba akada nge-forex. I-forex yangikhona uyayithatha ngawena uholi RTGS, ngoba kathesi kule corona izikolo zemakhaya zilawo nala ama-PPE angikhona, abantwana bala ama-mask. So kumphana kuyabe kune-exposure vele ye-corona, kufana ukuthi siba-exposed njengamatiche. So hayi mina hayi kuye emsebenzini hayi ngisamile mbijana, sizaphela sibone ukuthi i-government yangikhona ithini. Kumele ukuthi isicabangele lathi njengababalisi singayeyiswa.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu ongomunye wababalisi uthi kunzima ukuthi basebenze belambile.
Thina sikhathazekile njengabazali, sikhathazekile ukuzwa kambe shiywa nxa kuzathi kuvuli, sikhangelele ukuthi khona abantwana bethu sifuna bafunde, bafunde okuzwayo ngoba vele bebevalile a long holiday bevalile benjalo. Khathesi sikhangelele ukuthi ngabe kuyavula, nanka amatisha kawakho. So thina sokusihlukumeza futhi njengabazali ukuthi kasisakwazi ukuthi njengoba lithi abantwana bethu bayabhala bazabhala ini, ngoba le indaba vele isinzima. Isinzima sibili, akusela umuntu ongaba lothando lo mntwana ohamba esikolo ngapha sibhadela izikool fees angayiboni imali yakhe ukuthi isebenza. Abantwana bethu laba kabaselalo ikusasa elizabumbeka ngoba vele sokuwonakele. Nxa uzavuka ukhipha umntwana ekuseni uthi usahlezi khonapho ngabo 8-9 ubona umntwana sephendukile, uphendukeleni akulaba abalise.
Unkosikazi Melisa Sithole uthi bayahlukumezeka njengabazali ngoba bebhadalele ize kungela lutho oluzaphuma emihlolisweni abazayibhala abantwana.
asiboni government ukuthi sincetsa ngani ngabantwana baye esikolo bahamba esikolo kodwa kabafundi kabafundisi ama teacher aku strike so asikwazi ukuthi ukuvula lokho kuvulelweni ngoba abantwana kabafundi kabatholi lutho esikolo bekungcono besendlini ngoba benza umkhuthaza into yalebhuku pho manje esikolo lapho sithi abayefunda khona kabatholi imfundo yakhona utho sintaka sangatholi imfundo ekwanele sicela igovernment isincedise ukukhona lokho
omunye wabafundi uPride Mzinja uthi bebekhangelele ukuthi izikolo zivulwa bazafunda okuzwayo
izikolo kezivulwe asikafundi lutho so besikulongola ide ngicabanga ukuthi sizathi sifike esikolo sihle vele singenela ukufunda akula teacher sebuyile asitshela lutho asikwazi lokuthi kwenzakalani kumbe ikurojwa babefuna ukuthi abazali bethu school fees njengoba abazali bethu babhadala ischool fees sembona bebengcono laba lo abangabhadalanga abangavunyelwa ukungena emagedini abazihlalele ngibo kulathi sabhadala ischool fees sihamba sifike singafundi ngabe futhi siyagada ukugada ukuyadura these days i-transport ayikho ufike esikolweni akufundwa ngichayise ngibuye endlini ingenzanga lutho sengiwesitimali yabadala isikole futhi lokuthi sisibhathelana sisakwazi kuloko kungcono ukuthi sishone sibhodi izindlu lapha sikrasha kulokuthi sihlala phansi esikolo
umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwezemfundo zeprimary lesecondary umnumzana Thawungana Ndoro utshele iphephandaba lechronicle ukuthi abakatholi imbiko evela ezikolo ngesimo esikhona kulandela ukuvulwa kwazo ngimele istudio 7 iwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ecubungula ngezombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bethule ugwalo lophenyo abasanda kulwenza olulesihloko esithi Transition Politics in the Post-Mugabe Era, Public Perceptions on the Role of the Military in Transition Politics. Ugwalo lwe-report le luveza ukubana abakubutho yibo ababusayo eZimbabwe besebenzisa nje umkhokheli welizwe ukufeza izifiso zabo. Ngakho ke alusoze lwaqhutshwa ukhetho uqobo oluletha umbuso kaZulu nxa lungasaguqukanga uhlangothi lwabezomvikela lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe wokwethula iripoti yenhlolisiso yendima edlalwa ngabezomvikela kwezombusazwe abeze-DI bathi abebutho bakuqala kudala besesempini eMozambique baze bethula isifungo semgagawo declaration. Abezanda bakhetha umuyi umnumzana Robert Mugabe ukuthi nguye abamfuna akhokele iZanu PF okulapho abahle bakuveza obala ukuba yibo abalamandla wokukhetha umkhokeli webandla hathi uZulu. Umqondisi weZDI uDr. Phetsai Rwanya uthi akulamehluko kubukhokeli bukaMgabe lomnumzana Emmerson Mnangagwa umehluko kuyikuba abezomvikela babengakakuvezi obala ukuba yibo abaphethe intambo zombuso kuqala.
For instance, you can't say there's a new dispensation when you do.
Singake sathi kulo mbuso owehlukile nxa kusetshenziswa indlela zinye ezazisetshenziswa nguSmith kundaba zombusazwe esenza kanye okwakusenziwa ngumgabe. Umgabe wayesiba le ndlela zakhe ezazilobuciko obukhulu nguye owenza yaba khona le ndlela yokubusa.
Isiphathamandla seZDI umnumzana Bekezela Gumbo ulandisa ngokunye kokumunyethwe yile iripoti.
Uhlolisiso olwenziwe luveza ukuthi iZANU kususela ngo-1975 vele iphathi ekade ikhokhelelwa ngamabutho. Amabutho akade senza esithatha ini esingakuthi i-decision lokucina ukuthi ngubani okhokhelayo. Ungakukhangela ngo-1975 uza kubona ukuthi emgagawo ukuthi emgagawo declaration amabutho yo akhetha umuntu ngoyokhokhelayo. So kulandela lokhuyana nje kuyabesokungokwenza ngesikhiwa bathi kurubber stamp i-decision kumbe icebo eliyabe selithethwe ngani ngamabutho.
Abakhulumisane labeZDI kule nhlolisiso uGumbo uthi bakubeke sobala ukuba kabasalithembi ibutho leZimbabwe labezomvikela bonke nje. Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo
asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zobuzepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa uhlezi ebavikela abezomvikela esithi baqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. Umphathi ntambo wezokulondolozwa kukaZulu uthi konke lokho okukhulunywa phezu kwabezomvikela kungasiqiniso, kodwa kuyikwenza kwabantu abafuna ukugenqula umbuso okhona ngokungekho emthethweni.
The methods used by security agents in Zimbabwe are within the confines of the law.
Indlela ezisetshenziswa ngabezomvikela kuleli zisemthethweni. Umthetho we-Logan Act nowe-Patriotic Act esetshenziswa emazweni ingasetshenziswa kuleli kuyathiwa yibuncindezeli.
Abezedi bathi ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe yikwenza nje ngoba abakubutho kuyibo abachoyo uthi ngubani obusayo, kakhulukazi lapho abebandla leZANU-PF lithe lehlulwa kwakhethwa omunye abangamfuniyo njengalokho okwenzakala kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2008. Bayavuka ngolaka badinge indlela zokuvimba ukungena embusweni kwalowo muntu njengokwenziwa kumkhokeli we-MDC uMoyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amanye amalunga amacelo omabili MDC alwisanayo athi asediniwe ngokuhlephana lokhu. Bakhuthaza uMnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance loNkosazana Thokozani Kobe we-MDCT ukuthi bakhulumisane. Bathi njalo ukulwisana lokhu kuphathisa abezanu-PF hatshi uZulu weZimbabwe. Inkuthazo le iza ngesikhathi abasakhulayo bamacelo omabili ababesezikhundleni ngo-2014 bemanyene bahluthunela uMakhuphe isigodlo sebandla iHarvest House izolo, besithi yena lo Chamisa kumele bakhulumisane umlotha bamanyanise ibandla. Abasakhulayo laba babikwa bebelokhu bezivalele esigodlweni lesi lanamhla lokhu lanxa icele likaMakhuphe lisithi umthethwandaba unqume ukubana kumele baphume. Amapholisa lawo abekhona phambi kwesigodlo lesi. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende olilunga leMDC Alliance uMnumzana Peter Moyo.
Indaba yezikhundla leyi ayisiyondaba yokuthi kumbe ngabantu abalozwelo nabantu. Into esiyenza kathesi kayisela ngqondo, isiphambanisa abantu amakhanda. Abantu abasakwazi ukuthi khona kambe balandele uphi. Kusasa omunye uyakhuluma lokho, omunye kusasa akhulume lokho, loya nomunye aphenduke kusasa athi sengilokho. So into ekhona lapha ngabantu abafuna izikhundla, so sisesekatshana nokubusa kakhulu.
Kwenziweni pho Moyo, lungalungisiswa njani lolu daba?
Into eqakathekileyo lapha kufuna umuntu olozelo nabantu. Laba abantu laba abalwisanayo kufuze bahlale phansi bakhulumane, ngoba into abayenzayo le iyasitshengisa ukuthi khona even ngaze babuse kusho ukuthi ilizwe liyafa, ngoba kabakwanisi ukuwelelana njengabantu abaphikisayo. Kambe nxa lingalwa liphikile nalingabaphikisi wolonke kuyabe kusitshoni. So kufuna ukuthi phakathi kwabo kube lo muntu olengqondo ahlale phansi azibeke, nxa omunye engazwisisi yena omunye wangkhona ngaye azame ukuzwisisa khonapho, bakhulumane babambanise abantu bonke. Ibe yinto enhle ngoba lowo mnumzana uTsvangirai kufaka kwenzayo wathi ayebuthanisa abantu bonke abanozelo labantu ukuthi abantu bayaduveka. Sibe ngama-MPs, sibe ngama-councillor, sibe lama-mayor, kutshintsheni. Okutsho ukuthi khona into esiqhakathekile lapha, sesifuna umuntu oza kuya phezulu, umuntu olozelo labantu. So kufuna ukuthi khona amadoda la labomama bahlale phansi bazwisisane. Nxa bengazwisisani befuna izihlalo kuphela, kabasuke kungene omunye umuntu olozelo, umuntu olothando lelizwe lakhe.
UMnumzana Peter Moyo, ngumeli weSouthton edale lePhalamende. UNtungamile Nkomo uxoxelayo eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthokazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeLibya zitshengisele namuhla zisola ukuba khona kwamasotsha edolobheni leTejawra eduzane leTripoli. Abantu ababili babulewe, abanye balimala kulandela ukulwisana phakathi kwexuku lamasotsha elisekela uhulumende weTripoli. Lonanzwa ngumanyano weUnited Nations owe-National Accord. Umongameli Donald Trump weMelika uthi uhulumende wakhe usesungula uhlelo lokwabela amadolobho okokuhlola abantu igcikwane le-COVID-19 kuyona le iviki, njalo kufanele impumela isetshenziswe ukuthatha izinqumo zokuthi izikolo zingavulwa na.
Abacubungula ezombusazwe lezenotho bathi kusabanzima ukubana uhulumende aphande amabhiliyoni amathathu lengxenye amadola amelika US$3.5 billion ayidingayo ukuze ahlawule abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Untungamile Nkomo usipha lolu daba.
Khuluma emhlanganweni we-United Nations ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa ucele amazwe omhlaba ukuthi aphathise leZimbabwe ngemali ukuze libhadale abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi nguhulumende weZANU-PF. Uhulumende labalimi laba basayinelane isivumelwano ngontulikazi, bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye badinge i-$3.5 billion ezasetshenziswa ukuhlawulela intuthuko abayenza emapulazini abaxotshwa kuwo kwahlaliswa abansundu. Kodwa ingcwethi kwezenotho lakwezombusazwe zithi aziboni itholakala limali ngoba eleZimbabwe selilembali engcolileyo ngenxa yokungabhadali izikwelete, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahloniphi amalungelo. Nansi ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kuyinto engekulula ukuyithola imali engako, ikakhulu elizweni elinjengelethu elikhangelwe ngamazwe wonke njengesizwe esingezwayo, isizwe esingalandeli imithetho. Kuzima ukubana ithole esingathi support yokuncedisa entweni ezinjengalezo, ikakhulu nxa sikhangelele i-compensation.
Ngesikhathi uhulumende esazisa uZulu ngesinqumo sakhe sokuhlawula abalimi laba, abantu abanengi baveza ukuthukuthela besithi uhulumende kamelanga abhadale imali. Uhulumende wasuka wachasisa ukuthi imali le kayisoze ivele esikhwameni sakhe kodwa uzayidinga kwamanye amazwe. Kepha uShoko uthi lanxa ingaze ivele kwamanye amazwe limali, ilakho ukuba yisikwelete esizagcina sibhadalwa nguZulu weZimbabwe.
Nxa amanye amazwe ezasincedisa kuyabe kuyisikwelete ofuze sisibhadale siya phambili. Ngakho-ke akusuze kube lula, njalo akuchiphanga, kuyabagcina kusiba ngesinye isikwelete esizakhweza isikwelete esilazo kwamanye amazwe.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo yena uthi imisebenzi yenkohlakalo iyo ezakwenza amanye amazwe engaphathisi uhulumende ngalimali.
Kule mali le yangenayo ethenga izinto ze-COVID okwacina sokulokuxhwala okungaqondakaliyo, so khona lokhu kungabangela ukubana amazwe amanye angathembi uhulumende wethu. So mbona zani yikho kungaba yinkinga khona lokhu okuqala ukubana imali le iyabuya njani, iyabuya iyi-grant ngiyabuya iyisikwerede, ngoba nxa iyisikwerede sizahlala iminyaka leminyaka imali le lokhu ibhadala izizukulwane nezingakazalwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
uhulumende okhona ulabantu abagcwele ukusela, ngakho ngibona ama international financial institutions angeke ethande ukuba na ephathise, ngoba bakwazi ukubana nxa bengakhupha le mali into yabe siyenzakele ukuthi bayithele emgodini abasoze bephinde beyithole, ngenxa yokubana konke izikandalo lezi ezikhona kuyatshengisa ukubana njalo vele lapho iZimbabwe yasakusendwa khona ukuthi iphiwe izimali lezi singananzelela sisiqalise ukudefaulta.
Umnangagwa labebandla lakhe leZANU-PF bathi ukubotshwa kweziphathamandla zikahulumende ezifana lomnumzana uPataya Moyo lomnumzana Jason Machaya, yena osanda kuqala ukudonsa iminyaka emine entolongweni, kuveza sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lenkohlakalo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende kumbe umkhokheli wenhlanganiso emela abalimi abamhlophe laba iCommercial Farmers Union umnumzana Ben Gillipin. Imizamo yokuhlawula abalimi abamhlophe le iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala, njalo lababalisi labo bephakathi kokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Elebuswana selengezelele uhlelo lwe-State of Emergency ngenyanga eziyisithupha kusiyafika kumbimbitho womnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukubana okufana lemngcele kuzaqhubeka kusavaliwe kwakhathesi, okuyizindaba ezingamnandi kwabanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebelesikhathi eside bengaboni izihlobo labangane. Martin Ngwenya we-Studio 7 usethulela lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masiso kwa leBotswana uthi beuqakathekile ukuthi ilizwe lakhe lengezelele uhlelo lwe-State of Emergency ngenyanga eziyisithupha. UMasisi ekhuluma edalele ePhalamende ngomvulo uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngokunjalo kule sidingo sokuthi kube le ndlela yokulwisana lawo. Uthi eminye imithetho ekhona iyasilela ekunikezeni inkokheli yakhe amandla okulwisana le-COVID-19.
The disease burden has made it clear and imperative for us.
Isizinde sokumemetheka komkhuhlane sesikhule kakhulu. Ngalokho ngizacela idale lePhalamende ukuthi lingezelele uhlelo lweState of Emergency ngenyanga eziyisithupha.
To extend the state of public emergency by a period of 6 months.
Abe Zimbabwe kule Botswana abafana lonkosikazi Patience Dube Nliya bathi sesiside isikhathi bengenelisi ukuyabona isihlobo kwengezelelwa kwe-State of Emergency, kutsho imingcele izahlala isikhathi ivaliwe ngesikhathi amazwe njenge-South Africa eseqale ukuyekethisa kwezokuhamba.
Thina esiseBotswana ungathi isiphandle esingekho ekhaya manje, iningi lethu sihlezi abantwana baseZimbabwe, abantwana base-South Africa esikolo, ubaba use-South Africa, of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi, sehlile ukuthi cross ama-borders sibonane ngendlela ebesibonana ngayo.
Abaphila ngokuthenga kumbe ukuthengisa impahla phandle kwelizwe abafana lomzana Rodwell Moyo bathi kuzaba lukhuni uma imingcele iqhubeka ivaliwe.
Lomkhuhlane we-COVID thina abantu abachaya i-cross border business usilimazile kakhulu. Sesifizwa njalo ubuhlungu nxa kuthiwa iBotswana singezelele njalo i-State of Emergency nge-6 months, okusho ukuthi sesizabe yahlale futhi enye 6 months. Impilo zethu thina zidiphenda eBotswana ukusurvive, kukanti-ke lezi mali esizitholayo zibhenkwa eBotswana. So sokusiba nzima uku-accessa imali, kube nzima uku-accessa ibhizinisi. Ama-families ethu are dependent on Botswana.
Iningi kwele Zimbabwe kakhulu eliseduze lomngcele leBotswana belivame ukungena ukuzathenga impahla yokuyathengisa ekhaya, kodwa ngenxa yokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 impilo isiguqukile kumuli eziningi. Ngemva kokusungula kahle labantu abalutshwana balomkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana selibone inani leli liqonga emavikini asanda kwedlula, sekulabantu abaphose befike 3,000 ababanjwe belalo mkhuhlane. NgingoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singeke ehlukani izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abafundi. babuyiselwe emakhaya namhlanje kunxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo. Oliver Lelisayo, umpresident Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.